chiti moswera zvakanaka.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 14 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapolisa njalo awakethethwa icala.
Ukusebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapolisa yena engayisilo polisa. Amapolisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi wepolisa igqoke ingwane yamapolisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso ye-Bus Stop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezidaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alukhe sezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Africa sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo eyingcwethi kwezemfundo.
Sebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobumke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa. Kubangelwa yikuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa yikuthi uhulumende kakwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize. Ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abalikholayo lilutshwane bafuna ukuholiswa ngemali yeMelika langabe yini lokhu abakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele uba ngumtamo olukhuni, kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona. Akuhlale phansi kukhulunyiswane indaba yeholo le ngobana ivele kuzamele bakhole iholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
Eqinisweni ngazake ngithulayo bekalayo kodwa nxa kuvunyelwane uzayidinga, kanti yona la inika abantu ichaza kulezi nsuku ezamabhonasi landani uyithethe ngaphi? Angithi ulako emxakeni kahlale phansi kulungiselwane kuvunyelwane. Engxaki zalinika ingxenye 50% RTGS. Kodwa uhulumende imali uyithathaphi vele ayithathi ngaphi? Akudingi babalisi. Baba kumele kada ngithi ngokuqondile kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuqondana lohulumende eminye yakhona ikuholisa izisebenzi kahulumende. Uhulumende umele idinge imali angavuki ngolaka. Abantwana nxa belambile egumeni abajijelwa ngamatshe ngubaba kumbe umama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokunqadi befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngomfushwa kodwa bengabulawa yindlala. Engathi uJesu uthi na umntwana nxa ekhala alimniki litshe, nxa efuna isinkwa, nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka. Uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo. Uthi imali uyithatha ngabo labana abantu asumlandi wabo, kanti anti umlando wokudinga imali ngowakho uhulumende kayidinge uzayithola. Ikhona kwezinye indawo basiyabona lokunye okwenzakalayo, kavali izikhala zonke lezinkohlakazi.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho. Amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze. Lawo athi kasoze azihluphe akoqela elemthwakazi Republic Party, iNCA, kanye lelisanda kubunjwa ele Ideas Party for Democracy. Amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela ele ZANU-PF lamacele omabili oMDC. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho.
Sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakho ukuthi thina inkokheli lamabandla ethu sitya singeni abantu labo bazokhalala bethi asibungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayagcila labantu kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento sifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities nala akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU-PF, sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetiketi nesisiba khona yebusayo. Sina nje MRP kumele abantu bekuzisa tshethu ukuthi size izinto zethu ngendlela eshiyeneyo and sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-PF inohlobo lwayo lokwenza izinto ama opposition parties amaningi alokhu engakubona ukuthi iZANU-PF yenzayo. Thina nje MRP sizakuma laphana esidlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yamelishi izasisiza noma sesifuna i-referendum kusasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirothe ngoba vele mase kuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyulizwe kusokwalo ukuthi iZANU-PF izabuya namanye ama-irregularities azasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina baba uNdlovu usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe. Mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho, labo abangene khona kukhetho, ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo, labo baphathekile kulolu khetho, bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini. Abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified, kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo ke siyazi ukuthi usidila ngizaphinda njalo ngithi lezikhiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi sikulungisa njani lokho, ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile, kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics, the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba uMoyo izomele ibe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo. Ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum. Impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo. So sisenjeni bafowethu, kodwa ke akumelanga silathi imbeleko. I-message yethu njengezakho sithi ngendlela abakwenza ngayo uDabengwa, uLookout Masu labanye babo omangena, dathi sokumele sisukume silwele lindaba.
Umnumzana Masongelwane Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, ubexoxa indawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party, umnumzana Velile Moyo, bendawonye lontungameli Nkomo weStudio 7. Lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Umamandi esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezi nsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu, ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiye ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi. Osithandekile Chris Gandhi, oDungameli Nkomo, Ezra Chisa, lonke nje ophesedisi. Hayi, sithi libambe injalo, siyazizwa mbele izindaba ezingathathi hlangothi, indaba zeqiniso, indaba ezingasekela ihlangothi sibili. Hayi, siyazizwa izindaba, siyawezela amabandla akhankasa amabandla. Hayi, namhlanje zothanda ukuphi powder nje ngezapho izapho kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi tikhafulwe nini izana njalo izapho siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugura wonde ngoba izapho ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izapho yona into isafuna nalezimbabwe into yabe ihlula kudala basese lezikhadi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izapho ma isahamba ngesitathi sensane esiyise salimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeli qembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izapho ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokhu ngamazwi e-oil
anibonani bantu bakithi benjani ngezindawo angithemba kula muntu ongaboni ukuthi i-coronavirus iqanjelwa umanga coronavirus elizweni lelavela iqanjelwa umanga kula corona lapha elizweni i-corona izanophila buka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke eyenzakala elizweni badiliza izindlu bayatshontsha bavulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emehlweni abantu abantu bebhekile buka kusasa besima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izanophila abantu baphindwa izanophila abantu bahlukunyezwa izanophila abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakali zezanu lezi laba vele akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabo ezimbi abazenze ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusho abantu abafanele ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu lapho ngezenzo kuphela abazenze ebantwini kuka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebanki kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabanki kakula mali kodwa amaqhubaqhube imali atholakala endlini makuthi akuba nje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebanki ngale kakula mali ilizwe bani linjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupt ngumnankakwa umnankakwa yiso isikhohlakali sakuqala yilisela lakuqala ngoba umnankakwa uthintakala endawo konke ebubini lobu umnankakwa ngiyohamba phambili ebubini lobu obwenzakala elizweni bonke umnankakwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani basakazi abahle be-studio 7 sengathi inkosi yomusa ingaba lani lonke basakazi nabalandeli labalaleli ngithi inkosi yomusa ingaba lani ngibingelele olibingelelayo ubeke ithemba ncube ngesibongo ngizalwa laphana inanda ngokusebenza ngisegoli ihanishu sengathi inkosi yomusa ingaligcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami leli ngayifunda basakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo uNkulunkulu engasigcina sindawoni kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uzakuhlonipha namalungelo wethu sindawoni esimoya munye nithi inkosi yomusa ibe nani yaphele khona ngiyabonga amen
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sondo kumfokandlovu laphana ePlumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngobusela embubona laphana ebed bridge ezimbabwe awekho amasela adlula laba abagqoke iyunifomu ebhalwe ZRP ngamasela amakhulu lawo kufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngiyangabona laphana ebed bridge laphana kuzimbabwe side elinye ipoyisa libuza omunye umama ipassport umbuza kanjani ipassport umuntu esezweni lakhe ma ngabe phela ufuna ukubuza amadocuments kufanele umbuze isithupha kodwa mbone esediziswa lo mama ekhitshisa i-R100 nzama ukuthi abantu bakithi abake beyeke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba yokuthi bebethi imali esisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza ipassport usukini kodwa mbone impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike ebona ukuthi ungabotshwa uyephu usukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba amasela asuka kona le phezulu kupresident kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo dlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje umampoyisi ehlukumeza abantu uhlube kwazi ilayi lo mhlobo lo dlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina lokuba defender kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba bantu abazimisela ukuphila lati hayi bayangisa laba bantu lo mhlobo lo dlimbebe lo hayi yikho ngesinsikhathi ngize ngincomi emarathi mayistali inqunywe phakathi izwe once laba bezihlalele bodwa bezidlimbeba zabo lati sizihlalele zodwa zingabantu ngiyabonga ngokuhlangana zethembisa
sanibonani sanibonani ku studio 7 okhulumayo ngo Jay Moyo ngajabula ulale audio mayingafundwa simamele konke okukhulunywayo ku studio 7 labathi sivotele imthwakazi kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni wayesingavele sitshela abantu sithi bevotele iMDC alliance kaChamisa yiyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ingakhipha isifo lesi esiyiZANU-PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC alliance sikhipheni iZANU-PF okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi sike silungiseni sibone sobe ilokhu esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lambavukana ngeke ayenze lutho ngiyajabula le audio mayingafoni
alibonani msakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kanti ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngedozi kamqondisi kabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu into kamqondisi ngumbala ayiladolo ayilamlenzi kayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident i 51% uzayithola yini emathebeleni ndiyengavotelanga icountry wise so into kamqondisi ayisiyonto ukuthi ingakhulunywa kuhle ziphansi kunathi amatiye madoda nxa lifuna ukuthi imathebeleni ndizibuse linabantu lokho elithi mqondisi mthwakazi kumele ukuthi ngathi sikhuluma kunje abantu besegangeni ngathi sikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey mqondisi mandebele ezimeleni mandebele ezimeleni yekwathini kwathini lihlezi phansi linathi tiye
lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadibana lele Malawi namuhla emdlalweni wengezo yeAfrica Cup of Nations kumbe AFCON usibaya sika Group B kwele Cameroon uGibbs Dube we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uthandazani Zimbwa yena othi iqembu lama Warriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutha kusigaba lesi
Eliza nqoba kusasa liza kuba lamathuba amaningi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw iZimbabwe izabedlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana leSenegal kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini aba kwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kuma group abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye
ubona njani okunye kuyaphambili ngomdlalo lo
ukakathekile kubana iqembu leZimbabwe kusasa lapho lidlala khona leMalawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuyaphambili abe manengi sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we COVID-19 baphuma bonke bebengela umkhuhlane bekule hungahunga lokubana qeqeshi weqembu leZimbabwe uNomen Mapheza ube banjela umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokho ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNomen Mapheza uzabe epho khona umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Msona yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa bayamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe nxa sikhangele ngoba kuqhakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNomen Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukuba nabachayele egedini njalo bahlohle mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNomen Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum kunjalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othabani kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal nxa bengamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambuleni
uthandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo lokhu sikudaba lwezemidlalo kusele kumi iqembu lewange lele Arenal Movers kumncintiswano weSouthern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeqi weqembu le-Arinel ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaya kwembekwa, uMandire uthe bazazama ngakho konke osemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina sijabulile ukuthi sesikufinal. Sikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle sidlale kuhle siwine. I think kuya kungathabisa iqembu lethu yonke arena lingabe sithathi sasazama ukuthi siyenze esikufanisayo ukuthi siphumelele.
Isikhathi besiliwe ngumangoya amaqembu omabili engenelisanga ukulitshayela emambuleni kusemifinali yesibili. Iqembu lewange litshayela eBoson 90 nge-1 kanya njalo uhlohlele abafana bechipangano ngumdlalo wake wadlala isikhathi eside kwisigaba sePremier Soccer League edlalela iqembu leChicken Inn uThabani Goredema. Umqeqeshi weqembu lewange uBongani Mafuthi kuzamile babophe ziqine ukuze banqobe iqembu le-Arinel.
Sibona ngathi zathola igeme enzima kakhulu ngoba liyane enye ithimu ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela ithimu yamasosha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinali izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinali iqhutshelwe enkundleni yeWhite City edolobheni lakoBulawayo ngempela viki yedluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinali ingadlalelwa khonale eMalahleni. Umncintiswano wafa ubuvulela indlela yemidlalo yeleague njalo abeSouthern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhla zili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu leindlovu yanyathela uClement Chimimba uthi umncintiswano wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeleague.
Especially this bonus here endaweni webhawuthi okulama loopholes wethu lama players who are fit who are good webhawuthi ngase siqalisa in season yethu siyabe sesikwazi ukuthi thina ama areas esirongo khona kungapha. So isincedise kakhulu
kulama qembu alithumi lathoba munye kusigaba seSouthern Region Division 1 lonyaka. Njalo ngomgqibelo kuhlelwe ukuba kudlalwe imidlalo eyithoba munembili kuthi ngensonto kuza kuba lomdlalo owodwa. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale leCongress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane ngezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela unqotho kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lamademocrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulukazi ngoba yiso that is the pillar of democracy ye-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama ama two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abasika ngayo, and lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ufike ubhalise uphombe ufike uvota. Amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna kuvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Amademocrati ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you don't want anybody running away with it and having their way. Idebate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwani yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awaketheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.